Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla lezano PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana Wicknell Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola eMelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamathomu. Kumbiko lo we-odiyo uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odiyo le. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala baba Nkomo engakutsho ukuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuyelwana okhulumelana amazwi. Kukhona kathesi kwezi zisuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane base bekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Mbona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzani kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzani lomongameli susiba ngumuntu wokuthi wasokumeleke kukhulunywa into ezimbi ubunjelwe lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usomabhizimisi esondele duzani lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besithi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokho. UChivayo la esekhulumile Nkomo abantu bunje bakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi kuthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukususa uChivayo duzani lomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa umongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana labo Chivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi. Njalo kanti uChivayo kanti Nkomo ngathi icala lakhe yilipi njoba kanti wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omuki ukuthi kasamelanga sondele duzane lomongameli ukuthi kutheni. Ukuthi kutheni Nkomo. Kambe umuntu onjana nxa edinga laye amathuba okuthi aphumelele ahambe. Nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana. Antanga abanjengabo uChivayo ama-billionaire, ama-millionaire. Amathuba kabe khona kambe kathi kungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe ngabantu ababi abangamelanga basondele duzane nomongameli abasebengabamba umongameli bamenzisa izinto abazifuna. Kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga le-CCC umnumzana Sweden Chirodza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenze lana laye umnumzana uEmmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar project yaphonguloba mahla ya kodwa tinasikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ikuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lobuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho ngunyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelele.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-odiyo esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe izitha zakhe. kungaba njalo yini?
Kulezi insuku ku technology yamanje ethiwa artificial intelligence, kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba luka Joyce Mujuru, bemgcona u Joyce Mujuru, kwayotholakala kukhitshwa izintatheli izindaba ukuthi u Joyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo ukukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we America u Donald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe, ibi audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angaza ke sithi lokho akwenzakali, kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Sithen Chirodza, lilunga le Triple Sim.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.